elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra wasesiba ngukapteni kuZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi laliphila njani egangeni? Siyazi ukuthi hayi impilo yayingahle kodwa ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kwakunjani?
Ya egangeni sasilenkamba thina obafazi sasilenkamba ezimbili. Kwakule VC, iVictory Camp, yayi-refugee camp okwakufikela abantu bonke abafika bevele ekhaya bengakaqalisi i-training befikela khona. Kuhlala nabantwana kule zikolo kuyona leyo ndawo kufundwa. Kodwa kwakuyinto indawo yabantu abangabafazi nabantwana. Then abatrainayo sasisemkush, i-training camp yemkush. Kwakuthena singabafazi sodwa, sasingahlali labo baba thina. Kwakuthena abafazi bebodwa beqedi training, kwaba le mina ngangi ku first group yemkushi. After training saba le nkamba yethu enye eyithwa yinyomkushi eyihlala ama trained personnel. Then abatrainayo bese old mkushi.
Njengoba usitsho wena ukuthi lalilodwa abesifazane, kwakungenzakala yini ukuthi babe khona abanye obaba babefohla kona?
It's resa sisiba la ma security but kwaku strict kwaku sasihlala silindile siyakwazi ukuthi kungayenzakala ezinye izinto but thina hayi sasingaziboni ngoba sasingobantwana ababelindiwa amankazana la lo baba wayengafohla wayengathola nzima ngoba kwakuvele kungavunyelwe kulokuthi aziyele ebantwini abadala emazambiyeni ngale lapha babe ngathola khona okungaba release thina sasivele sihlezi silindile
manje lapho seliqedile i-training lalingena yini egangeni
thina asizange singene egangeni sasi protected species sasihlezi sisendaweni ezi protected sisiya ezikolo overseas sasihamba mina njengami ngahamba ngayefunda eYugoslavia
manje pho lokho esikuzwayo okuthiwa kwenzakala ikakhulu okwehlela omama ababe ngabezandla liyalikuzwe yini njalo lithini lina ngakhona
sikuba lathi kumaphepha ndaba simanyile ngoba thina kithi kwakungayenzakali okungabe kube kuyibuchapha obukhulu nxa kukuthi bekulempilo enjalo thina sizange sihlangane lakho njalo khona siqala ukukuzwa kathesi okumangalisayo ukuthi isikhathi sonke nxa bebelezigiga bezingaka bebezigcineleni
manje nxa likhangela lona lolu udaba osokuthiwa yikho kwakusenzakala egangeni nxa lixoxisana labanye benu ayelali labo abezandla ikakhulu omama bathini bona?
Bona bathi yisimiye campaign bathi kungcolisana njengoba nje sekulezo kuphikisana ezombuso welizwe.
Kodwa wena ngokubona kwakho bona ngani yikungcolisana yini lokhu kumbe kungakukhona sibili lapho kuchaya khona manje?
Hayi mina mbona kungaba yikungcolisana ngoba indaba zakhona why singaphumanga ngesikhathi ifika lapha zaphuma sazazi sonkeni si-associate labo sisebenze labo esibuthweni saphila labo awuzange kube nendaba ezinjalo ziphuma namhla after 36 years.
Hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli.
Hayi lathi sibonge.
Ngiyabonga.
Yebo. Lo ke balaleli bekungunkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.